Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukani ngaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kambe ukugcwala kwabantu embuthanweni yebandla le Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na.
Ama namba lawo esiwabonayo makhulu sibili yebo kambe kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni kumele abe ngumsekeli kamnu Mzana Nelson Chamisa OSCCC. Sile ngopo londiwele.
Njengonke abantu abaphakathi technically in the running for his khundla ezikhona. Umuntu ongekho phakathi kweqembu leli, then you are asking for fire.
Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wazise izolo ukuthi ele Russia lilungiselela ukuhlasela elinye idolobho lalelo lizwe ele Odessa.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza. Siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kwenzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wala wabantu embuthanweni yebandla le Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na. Kulimpela viki leli bandla libe lemihlangano yamarali edolobheni lakoBulawayo leGweru okubile nkulungwane zabantu. Kodwa imifanekiso yemihlangano esike yenzelwa kumadolobho lamo omabili libandla leli lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai kuminyaka edluleyo itshengisa ukuba amanani awangempela sonto awakhwelanga. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amarali ajayele ukuba lohlupho lokuthi ayenza lokho engithi mina i-deception, ngoba siyakwazi ukuthi emaralini kuyabhaswa abantu babuthane bagcwale endawonye. Mina sengama ukuthiwa i-reading too much into amarallies, amanamba amarali, ngoba kunengi okwenzakalayo emaralini okwenza ukuthi abantu babe banengi emaralini. Kuyabantu bathengelwa utshwala, lezano la iyakwenza amaphathi wonke akwenza. Abanye bathengelwa utshwala, kuyaba la lezinto eziningi nje ezikhuga abantu ukuthi beze eralini. So amanamba lawo esiwabonayo makhulu sibili yebo kambe, kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti. Sikhumbula ukuthi ngo-2013 kwaba le rally enkulu kakhulu eyenzwa owayengumongameli we-MDC ubaba uMorgan Tsvangirai eHarare, eyathiwa khona kwathiwa kupendwe iHarare yababomvu, painting Harare red. Kodwa kwalandela khonapho kwaba yi-whitewash win yeZANU-PF. So amarali kahle esikhathi esiningi ayakhanga amnandi nxa lifuna ukukholisa lizikholisise amehlo, lilizizwe ngani libakhulu, futhi ayenza lokho osingathi thina kuthiwa yikwethusela elinye ibandla nxa libona elinye ibandla liphikisana lalo nxa libona abantu bebaningi kangakana liyaqala ukwethuka. Njalo kuyenza abantu lakade behlezi ecingweni abanjengami abangafuni ukuthi babe lebandla abalisekelayo babone sengazani leli yilibandla elilabantu abaningi besebelisekela. Esingakwaziyo ukuthi abantu bona bana ababuye kumaralini barejistile yini ukuvota, bazavota yini.
Ubona ungani kulo mehluko na nxa uqathanisa lenani labantu elalingena imbuthano kamuyi owayengumongameli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai?
Ngiyabona amanani kodwa kangikaboni inani. nani labantu elifika kunani labantu ababe landela uMorgan Tsvangirai. Singakhohlwa futhi ukuthi uMorgan Tsvangirai senza amarali akhe ngabo 2000 eqala ibandla leMDC. Kwaku isikhathi esinzima kakhulu futhi sesekwakushaywa nakhona kudlula kathesi. Udlakela lwaluluningi kakhulu kodwa ke abantu babehamba ngobuningi. Yebo kambe bakhona abalandi abade behambile kusisisi sibabonile kobulawayo sibabonile egweru. Kodwa angifisi ukuthi angifuni ukuthi ngiqathanise lamarali akayesenziwa nguMorgan Tsvangirai. Yebo kambe abantu babuya sibili ngobuningi. Kodwa ekuculeni kokho konke njengoba ngithilo ngaphambilini amantu laba ababuye emaralini bazaguquka yini babe ngamavoti yiwo umbuzo wami. Singakhohlwa futhi ukuthi abantu labe sibabonile ngamarali emadolobheni esekuvele khona kuyilapho okuqile khona amabandla aphikisayo kumbe ibandla eliphikisayo. Kasikwazi ke emakhaya lapho okuqine khona iZANU PF ukuthi khona kuza kuba njani ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day ama inani lamavoti sokubaliwe yilo eliqakathekileyo ikakhulu vele imvama abantu bemakhaya bajayele ukuvotela iZANU PF. So amanani lawa akawatsho lutho kangako.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwe Ndiweni kumele abe ngumsekeli kamnumzana Nelson Chamisa webandla leCitizens Coalition for Change iCCC. Lolu daba luhlaziwe ngabantu enkundleni yokuphumana eTwitter. Abanye besithi ngani abantu abadabuka esigabeni seMandebeleni sebenziwa abasekeli bakamongameli sonke isikhathi. Abanye ngabathi uNdiweni engasebenzelana loChamisa kungathuthukisa amathuba wokunqoba kukhetho ngoba bengakhanga uZulu ukuthi avotele leli bandla ngobuningi. Sixoxele uNdiweni saqala ngokumbuza ukuthi ulubonile na lolu daba enkundleni zokuxhumana.
Ulubonile udaba bedonselala abantu kakhulu kodwa ngagcina sengiphendula omunye ngathi hayi bo njengoba sesibone okuningi phakathi kombangazo kugcina emankantoni khonashi ukuthi ujaji seyehlisa lo sekhweza lo yehlisa lo ngathi hayi ake silandele umthetho ukuthi i-political party yonke kumele ikhethe phakathi kwayo xa umuntu ephakathi kweqembu elithize then bonke abantu abaphakathi typically in the running for his kundla ezikhona. Umuntu ongekho phakathi kweqembu leli then you are asking for fire because I'm certain kuzaba lo muntu uzagijima e-high court kumbe ku-constitutional court athi lo muntu ungene njani.
Kodwa khona nxa kuyikuthi inkokheli yebandla le-CCC ivumelane ukuthi hayi uNdiweni siyamfuna.
Ngiyathemba umbono wethu. Khathesi ngapha noma i-state media ikhuluma ukuthi disowned, disowned chief. Kodwa okusemthethweni legally speaking lokhu ngiyinduna yentaba zinduna. Lokhu ngisebenza labaphathi bami, sebenza losobhuku bami, ngilobela ama-ministers izincwadi njengenduna egcweleyo. Khona oku ngenxa yokuthi indaba isifiso lesi sathutha kuhulumende ukuthi bangihlalise phansi sasiphosa enkantoni. Yikho ke nxa into lokhu isenkantoni ngesilungu kuthiwa sub judice ukuthi amajaji sebephethe bazayihluza bona ukuthi balalela umbongameli kumbe balalela ababondweni. Yikho ke nxa kuzathutha isicelo esiphuma kuZulu kumhlabathi wonke kuzadingekisisa ukuthi ngisihluze lami ukuthi ngingena njani ngiba ngimangaphi kanjalo ngani nje ukuthi kwezukuthi kungawisi phansi ngendlela yakho le nto kwami ngamafithane nxa ingoqa indaba yami hayi lapha futhi mina sengisebenze lamaqembu wonke sengibahambile hambelele bonke whether uthi kuma meetings kamshu kuma meetings kazaphu meetings emarapi meetings MTC meetings CCC sengihambe indawo zonke khonapho ngenxa yejazi lami futhi isithunywa sabantu imela abantu so lokhu kuzadinga sisekuzaanathemba kuzadinga sisukuthi ngizwe nxa isipho sisithi mdlala silicelela isikhundla lesi ngiyabe ngibuzisisa lami ukuthi sikhundla bani esenzani asoze kungivalele ukusebenza labanye
manje kukhona abanye kade besithi bona kanti kungani abantu abadabuka esigabeni samaNdebele kuyibo abaphiwa isikhundla sokuba ngumsekeli
siyakuzwa lokhu baba nakho uqondile sibili ngumbono oqondileyo khona lokhu into le yavela ngenxa ye-unity yekhodi yinto into yangenisa singathi umbono lowo kwelakithi ukuthi kube njalo pho njengoba sesibonele ukuthi i-unity yekhodi isifile yaphela du lakho ukubunjwa kwayo ekuqaliseni yabunjwa ngxele yikho-ke akimi ngiyabe ngisithi ukuthi hhayi lapha nxa sifisa ukuthi siqhubeke phambili njengesizwe kumele sikhangele umuntu ngomsebenzi wakhe umuntu ngomsebenzi wakhe ukuthi ungena ngaphi ungena ngaphi lakho nxa sesikhangela khona lokho ukuthi umuntu ngomsebenzi wakhe singenzi udaka lolu okukhona khathesi ukuthi uzaba engxenye lamavayisi amabili amathathu landani hhayi lapha indlela yokusebenza ephezulu uba lo obambe isikhundla esiphezulu ube le muntu oyedwa nje one umsekeli wakhe ukuthi nxa engekho kuqeda khonapho sungena-ke kukhomithi zakho landlani konke landlani khonapho yikho-ke hhayi ngiyabe ngifisa ukuthi nje laba abakhokhela nje ezombangazi kakhulu lakho bakubambe khonokho ukuthi asikhetheni umuntu ngolwazi lakhe ngesilungu ukuthiwa umuntu nge-merit yakhe angene khonaphana akhokhele indaba enzima ngoba lokhu siphakathi kombuso lo okhokhelayo ibandla le-ZANU PF lona ibandla leli libaze indima enzima kumphakathi inzima indaba le abayilethileyo ngoba kathi isigudla sonke noma ungaphi ikugudle ekugudle yikho-ke sabe sidinga ukuthi sithanele izimpi lezi sicacise indaba yethu ukuthi siyaqhubeka yini phambilini yikho-ke nxa sesikhangela khona lokhu hhayi ukuthi lo odabuka ngapha umthwakazi abe usekeli isikhathi sonke hhayi into endala leyo asibiyekele sibili ayisizi njengesizwe ayisizi njengabantu
Lo ngumnumzana Felix Nhlanhlaya Mangwe Ndiweni induna yentaba zinduna ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePilitani
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe izolo eGweru ukuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luzathola kunzima ukucilibezela kukhetho oluzayo ngoba sebelamehlo phakathi kwale commission. Iphepha ndaba le Chronicle lilo daba lokuthi ugatsha lwezemfundo iprimary lesecondary luthi zonke izikolo ezingabhalisanga ukusebenza ngokusemthethweni kuzamele zenze njalo kumbe zivalwe. Obona ngokukhutshwa kwembiko kulelo gatsha umnumzana Dawungana Ndoro utshelele liphephandaba ukuthi izikolo ezingekho emthethweni zizaphiwa isikhathi sokubhalisa ngokusemthethweni andubana zithathelwe amanyathelo alukhona. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-United Nations udinga imali engamadola eMelika angamakhulu amabili, 205 million, eyokuphathisa abantu abayisigidi esisodwa lengxenye, 1.6 million, ababalekela indlu yomndeni kulelo lizwe. Impi le yaqala kunyanga ezedluleyo esigabeni seTigray, yasabalala yafinyelela isigaba se-Amhara nese-Afar. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi amazwe kumele angabandlululi abantu abafuna ukubalekela impi. Inhlanganiso ithi kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,800 abafuna ukusuka kwele Ukraine okulempile le-Russia kodwa bathola kunzima ukuthi basuke ngoba bebandlululwa emngceleni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Kwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Eminihle bantwana benkosi, siyabonga ukugcina lokulondolozwa emsweni wenkosi lamhla kulelanga elihle. Ya, siselangeni le kwakhiwa kwemizwi, sizangena esikhathini semthandazo. Singakangeni esikhathini somthandazo, uzaka 24:3 uyasitshela lapha ukuba umuzi wakhiwa ngokuhlakanipha, uqiniswe ngokuqedisisa. Ukuhlakanipha okubalwayo lapha sokuhlakanipha kwasemhlabeni, kodwa kuye kuhlakanipha kwezulu lokuqedisisa kwezulu. Siyabonga ke. Le ngoma esiyiphiwe unumber 156 yasitshela ukuba amazwi kumele siwasebenzise ngamazwi anjani. Amazwi amabi nxa siwasebenzisa, ikakhulu kuma-marriages, awonakalisa izinto eziningi. So kubalulekile ukuba nxa sikuma-marriages sibekwazi amazwi esiwasebenzisayo. Asisakhulumi noma kanjani, sesikhetha amagama esiwakhulumayo ukwenzela kuma-marriages ethu kuqine, imizi ingadiliki. Siyajabula ngoba umthandazo ufike ngesikhathi esihle, kusakhiwa umuzi womunye umzalwane wethu. Singathi uNkulunkulu angangenela abe yisisekelo phakathi kwayenalo umuzi esiwuyakha namhlanje. Sizangena esikhathini semthandazo, siyithandazela ama-marriages. Asibeni lomthandazo nganale imini, baba wethu sezulwini. Siyabonga ukuba lobaba ufana lawe Jehova nothula, aluba sifike nalo umhlaba Nkulunkulu othandekayo, umhlaba osudayizela Jehova nokuthula, osungasela direction Nkulunkulu othandekayo phakathi kwawo. Siyabajiqokela njalo phakathi ne-regis kunla kuzwisisa imizi ichitheka ndekusinxusa ukuba akube khuzithu kuyothula kwabathathe bafundise abakuthandekithaka kungabi igazi zamhlabe ntuthindisa thiyothuta bakukhulu njengoba wawukuyethandekisikhetha. Siqinise ne-regis akuyena mhlaba abantwana abandela izimiso zakho Nkulunkulu ndeka kuba lihlashi nxa sikunezinto akuchitheka khona. Siyakuzisiza usizwile qinise imizi izinto thathe simini zokuqa
bona njani ndawunda hayi siyalibona leli hlazo manje thokozani khuphe sifu beyila kuchami themba abantu abanengi bazivuza imbuzo ngalambeni kambe umuntu owenza ihlazo ufana thokozani khuphe umamukela kanjani phela usebenza laye kanjani labo labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarikholayo phela umama lo vele useyisitha sikachami sitha sakhe empeli singathiwa wathatha yonke kodwa laye uchamisa if elikhona phela angicabanga umamcabangi umama owayenza sikulama ongasi ende manje yena into ayimali akusikhona vuka manje uqedwa thaya umuntu manje uqedwa ngikhalela umnyanga kaVusi manje ngisebuyela bhethi cha lapha siyekusebula kambe usebenza njani labantu laba owabantu abantu abakhala ngikhala ngaye sasa sekukubuyela bhethi lapha siya exact kodwa uchamisa ma engathatha lo mama uyabenzi ende ibandla lakhe lizobhizika ngoba abantu abaningi bazibuza umuntu onjalo usebenza la isikha sakho usebenza la uchamisa engathatha lo mama lo awuyabe ephamanise kakhulu 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 ende uzobhidliza fibandla njengalokhu engeke uchamisa engeke sazwana labo wele labo welimencu
salubona salubona dio ngiyakujabula mayi audio yami ingafundwa kakhulu okhulumayo ngujaymon wendaweni yasenkaya khokhobo esiye indaba ekhumayo but suka sibe buhlungu ngento esizwayo iMDC alliance ibizo sebelithethe omonzoro manje sebetshintshe ibizo sokulabanye thabalifunayo into lezi mbona ungalandelela kakhulu into zepolitiki yaseZimbabwe kuyagcina ucaka njengomuntu othova amakhasi kakhulu into lezi ziyahlupha gcina singasazi ukuthi pho ibandla liyokhulula ilizwe eliphi omonzora nampana zimpimpi zikamnangagwe kuyafana lo wili wemoto gijima lo mnangagwe wayengasejoyini iZANU-PF asuke lokulokhu egijima njengobokokuthi ungabona obeseqa kuphawule but i-audio yami ma engafundwa ingajabula kakhulu and ngithi abantu bezimbabwe ababeyazi into abayifunayo okungamaphathi lokho okuningi lokhu ngathi kusadlala ngathi asazi lezulu leli elinayo waye linganeli khona le labo kuthiwa ngo-cyclone benele khona le ephalamende kuye kubuya abantu abatsha bale
salibonani sibonani boyesevi nawo okhulumayo lani lapha kwelisoko hayi ngalolu diwe hlane lalo olwasekhaya ngale hayi kodwa siyajabula lokho esibone kwelakithi ngobulawayo bele okwenziwa ngumphathi wethu uNelson Chama hayi sisi ayihambe phambili ayiqhube njalo hayi sikhathele ngalokhu sike kunini nini uBiden sakele amasanki into ezinzile vele sithi phanzi mayiwe phambili izweli
salibonani basakazi salibonani bazanjani okukhulumayo ngowayezikhuluma ngingapha South Africa bengilesicelo lapha President Chamisa ukuthi kathumele amabhasi ezosilayitha lapha eKwanze South Africa cabanga ukuthi ngenani esiyilo ngapha eKwanze we are over maybe siba nengokuthi ngafika bo 10,000 kunenge esibobona so kathumele amabhasi ezosilayitha siyomvotela asikhuphele iZANU-PF lizwe lakile badala lapha eSouth Africa sokuthanda kodwa sabaleka indlala imizi yafa emakhaya yawa abazali bathe lapha eSouth Africa basemnyama asaphili kahle singabantu abaphila bebaleka begxotshaniswa bethenjiswa kutshawa so le mpilo esesiphila ngapha isekho mnani uPresident Chamisa akathumela amabhasi ezosithatha la kuye ekhaya siyabonga bazali siyabonga lisele umlayezo lo kuPresident Nelson Chamisa ukuthi kasimezele amabhasi ezosilayisha lapha eSouth Africa zomvotela kuZANU-PF
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky izolo wazise ukuba eliRussia likhangelele ukuhlasela idolobho leOdessa. UZelensky ukhuthaze izizalwane zakwele Russia ukuthi zihlamukele uhulumende wabo ngoba engumbulali. Kodwa umongameli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi ele Ukraine lingaqhubeka ngendlela eliziphatha ngayo lizabhidlika. UPutin uthe nxa amanye amazwe omhlaba engathatha inyathelo lokumisa ukuphapha kwendizamtshina phezu kwele Ukraine, kuzaba lengozi hathi eyamazwe amalutshwana kodwa umhlaba wonke jikelele.
ngomgqibelo omongameli Joe Biden uxoxisane loZelensky bekhuluma ngempi esiqhamuke kulelo lizwe. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Ntini, uze sizwe imbono yakhe ngempi le.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza. Siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kunzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi. Ikakhulu singathi iAmerika ingahamba iyekhetha uhlangothi lwe-Ukraine ingenise amasotsha khona, then kuyoyi-World War III. So uyazama ukuthi aphe ukuthula kumbe ngithi i-negotiated peace agreement, ukuzama ukubahlanganisa uBiden nomongameli we-Ukraine ukuthi bekhulumisane. Ngibona ngani yikho okufunakalayo. Igazi vele selichithekile, okusafunakalayo khathesi ukuthi kube le-negotiated agreement, kube le-peace. Uma ngiyabheka bani lokhu kwenzakale ngesikhathi samongameli uDonald Trump wayevele ekhanya esesikhwameni sikaPutin. Ngibona ngani Russia ingene masinyane yachaya kungalama consequences, kungazange kufakwe ama sanction ngele Melika, kungazange vele kufakwe lutho. Ubezo zingenela uPutin njalo esupporta uDonald Trump ngoba bebekhanya bevele besebenza bonke. So ngibona ngani kwenzakale into enhle ukuthi kungenzakali ngesikhathi sikaDonald Trump. Ngombono wami ngibona ngani vele ngo-2016 iRussia ize ingenele ukhetho lweMelika efuna ukufaka uTrump. Ngibona ngani vele indaba ye-Ukraine yayisemqoka, babekwazi ukuthi hhayi sizwangena kumbe nge-second term kaDonald Trump singenele kwele-Ukraine, but unfortunately uDonald Trump kasaphendukanga i-term yakhe yesibili.
Ngokubona kwakho ubona ungani ele Russia lizaphetha ngani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana lingani lihlulekile ukuthi lingene ngesiphangiphangi kwele-Ukraine?
Umbono wami ngibona ngani le-Russia aladelela alizange nazelele ukuthi ilizwe le-Ukraine kumbe ngithi abantu be-Ukraine bale fight kibo. Babebheka ukuthi mhlawumbe bakuthi bangangena becrossa i-border ibutho le-Ukraine ihleli sabe, kodwa kuyakhanya ukuthi hhayi bamiscalculate. Okunye esikubonayo ukuthi impi leyo kumbe i-invasion leyo kayikho popular even lakho e-Russia, abantu be-Russia bayifuni. Siyabona be-protest emazweni wonke, siyabona abantu baya-protesta bathwele amafulegi e-Ukraine. So ngibona ngani i-Russia ayizange inanzelele kuhle ukuthi impilo yasonto ethandwa ngabantu umhlaba wonke jikelele. Njalo siyabona ukuthi ama-sanction asengenile, i-currency ye-Russia lento yonke sihle yahlabhidlika. So ngombono wami ngibona ngani uPutin layo usenanzela ukuthi hhayi limpilo yasonto ezanceda dabona. Inkosi sibona kusa la ma-negotiation laphana nalaphana, ngoba nxa ukuthi yena uPutin wezele efuna ukuyangena efuna ukuyatshaya umpopo, angiboni ukuthi khathe siyabe sihamba kuma-negotiation sekutheni. Lokhu kuyatshengisela ukuthi hhayi i-Russia sisehlulekile, njalo labo sebedinga i-exit strategy ukuthi bengaqeda njani limpi abayiqalileyo, okwenzela ukuthi ama-sanction lawa engabulali abantu babo ngendlala.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York ngapha kwele Melika. Singakehlukani besikhangele impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe izolo. Caps United 6, Iwawa 0, Cranbourne Bullets 1, Black Rhinos 3, Tenax 0, Highlanders 0, Triangle United 1, Ngezi 0, Chicken Inn 2, ZPC Kariba 0. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kambe ukugcwala kwabantu embuthwaneni yebandla le-Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanquba ukhetho oluzayo na? Bakhona abathi induna uNhlanhla Mangwe Ndiweni kumele abe umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa owe-CCC. Kodwa uNdiweni uthi yena lokhu kuzavela ebantwini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.